Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uSiqokoqela Mphoko uzapika okweminyaka engamachumi amabili 20 years ngemva kokufunyanwa yinkantolo elecala lokudlwengula umzukulu wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni namuhla ngalintambama elubhekise kwelengilande elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles III ozaqhutshwa ngomgqibelo. Elemelika lithi selisethesa izijeziso labo ababangela ukuqhubeka kwempi kweleSudan. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. USiqokoqela Mphoko, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Phelekezela Mphoko, ugwetshelwe ukupika okweminyaka engamashumi amabili 20 years namuhla ngemva kokufunyanwa inkantolo kamantshi kobulawayo elecala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lambili 12 years. USiqokoqela oleminyaka engamashumi amane lane 44 ubotshwe ngoncwabakazi nyakenye ngemva kokumangalelwa ngunina womntwana. Kodwa yena ubelulandula icala esithi ubotshiswe izihlobo zakhe ezimzondayo. Inkundla yesayithi ibika ukuba esethula isigwebo sakhe umantshi uthe umsolwa wadala icala elibi kakhulu, ngakho kuyadingeka ukuthi ajeziswe ukuze inkantolo ivikele abantwana. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka eHarare ngalintambama elubhekise kweleBhilithane elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles III ngomgqibelo, lanxanje iqula lamalunga ePhalamende yakulelo lizwe eleParliamentary Group on Zimbabwe belikhuthaza uhulumende kaKing Charles ukuthi engavumeli umongameli Mnangagwa esiza kulumkhosi. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ezinye incishi ezicubungula ezombusazwe lamabandla ezombusazwe bathi lokhu kuveza ukuba uhlelo lukahulumende olokukhulumisana umlotha lamazwe omhlaba olwe-re-engagement luyaphumelela, kodwa abanye njalo besithi lokhu akutsho lutho. Lokhu kuza ngesikhathi amalunga edale lephalamende akweleBrithani awe-United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe UKPG elobe encwadi ngenyanga edluleyo ugatsha olubona ngobudlelwana lamanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uCharles. Amalunga ePhalamende lawa abesithi uMnangagwa uyephula amalungelo oluntu elizweni lakhe, kungakho akamelanga aphiwe ithuba lokuzahlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. UMnumzana Alpheus Mapuranga unobhala webandla le-United African National Council, UANC, njalo ekumanyano we-Political Actors Dialogue, POLAD, ngomunye wabathi uhambo lolu luveza ukuphumelela kohlelo lweZimbabwe nokuvuselelwa ubudlelwano namazwe omhlaba.
Singathi ngokunye kwangkhona ngoba lingakhangela ukuthi for the past 5 years they've been trying to re-engage through Pollard sending ama emissaries kuma diplomats achiyachanileyo. So yiko okunye kwangkhona lokho esikubonayo. Kodwa uhambo lwangkhona aliboni ukuthi ngiyabona ukuthi bayabefuna ukuzambuza sibili ukuthi uhamba njani nje uzenza njani izinto zakhe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mabutho Moyo oku-Central Committee kubandla le-ZANU-PF.
Lokho kuyabonakalisa ukuthi umkhankaso kamongameli o-re-engagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili, ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uZibuse kufike isikhathi sokuthi ilizwe le-Britain lisuke lahlukumeza ilizwe le-Zimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva kokubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni. Kodwa umongameli uthe hayi bo, asisebenzeni lamazwe wonke jikelele.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Gift Osalo Siziva uthi uhambo lolu alusize leZimbabwe nxa lingalungisi okuhluphayo kuleli.
Kulekudubo mayelana nokuhlonitshwa kwamalungelo abantu kakhulu lawa aku-constitution ku-Bill of Rights akuhlanganisela ke-freedom of speech, freedom of assembly, ilungelo lokutshengisela lamanye ke amalungelo aku-Bill of Rights kwele Zimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu. Ungakhangela ukubana mabadlaphikisayo ama-journalist, ungakhangela ke abantu bama-church labanye abatshena abakuhlunyuzwa ngohulumende.
Uhulumende sezapho umnumzana Msekula Ndlovu uthi kumele uhulumende alungise okuningi ukuze amukeleke.
Wasengilande uCharles lo Emerson Mnangagwa asiwazi njalo asuvoni, ngoba bonke bobabili labo lohulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngeGugurawundi. UCharles lo wayencedisa kubanika izikhali abantu bezanu labo Mnangagwa labo.
Inkosi uCharles wesithathu ugcotha ukuthatha isihlalo sobukhosi ngomgqibelo kulandela ukuthiwa waso singenamuntu ngemva kokubhubha kukanina indlovukazi uQueen Elizabeth wesibili. Abazayo besemkhosini wokugcoshwa kwenkosi entsha bagoqela inkokheli yamazwe omhlaba osemabhuzimusi loZulu weNgilande. Ngimele iTuto 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela abathengi zithi ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezithiyeneyo ezigoqela amayunifomu lokudla kuzabangela ukuthi abazali abanengi behluleke ukuthengela abantwababo zonke indingeko zesikolo ekuvulweni kwazo ngomvulo. Ngaphandle kokukhuphula intengo, izitolo eziningi sezithengisa impahla efunwa ngabafundi ngedola laseMelika kuphela. Ngokubika kwephephandaba le-Newsday, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi i-Consumer Council of Zimbabwe sitshele iphephandaba leli ukuthi ukukhwela kwentengo yesinkwa isuka kumakhulu amadola aseZimbabwe ayisishiyangalombili 860 Zimbabwean dollars isiya kunkulungwane elamakhulu ayisishiyangalombili 1800, sokuthiye izimuli eziningi zisidla imbuya ngoluthi. Enye njalo inhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association ithi abafundi abanengi bazabuyela esikolo bengelazo zonke indingeko ngenxa yokudula kwaso. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube.
Izinto zikhwelile kakhulu ezitolo, ngakho ke lokho kuzaba lomthelela ezikhwameni zabazali ukuthi benelise imali yokugada ye-transport, benelise i-school fees, benelise ukudla kwabantwana, benelise amabhuku, ama-uniform, lazo zonke leziyazinto ezidingakalayo. Singakhohlwa ukuthi abantwana bayakhula, ngakho ke izicathulo lezi bayahamba-hamba zingabe alingani ama-uniform lawo ngokunjalo. Ngakho ke kuzakwenza ukuthi abazali abaningi behlile ukuhambisa abantwana esikolo, ababahambisayo babahambise bengelazigqoko zakhona ama-uniform abafaneleyo lezicathulo ezifaneleyo. Sesizabona abaningi behamba ngenyawo, kanti ke baza betshona bengadlanga esikolo. Yikho lokho kuzabe kusenzeka nje kuqalisa le themu.
Impahla edingwa ngabantwana besikolo ikakhulu ungathi yiphi ekhwelileyo Ncube?
Intengo yezicathulo lama-uniform iphezulu, ikhwelile, kanti ke khona lokho kuhlangana lokukhwela kokudla ngokuba umntwana ufanele ahambe edlile umela phenduka kadle njalo nxa imali enengi sisiya ekudleni kusho khona ukuthi ibanilutshwane engasetshenziswa ekuthengeni ama uniform ezicathulo lamabhuku kanti ke lazo zona lezo zinto zikhwelile ungakhangela amabhuku lapha kade khona kutheme edlulela lanyakenye asesukile lapha aqansile esiya phezulu ngakho ke kuza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantwana bahambe belezinto ezenelayo abazidingayo zonke ukuze bafunde ngendlela efaneleyo kasikhulumi ngama textbook vela zasabehlule abantu ngokubaqanise kakhulu kakhulu kanti ayadingeka njalo ukuze abantwana bakwazi ukuphumelela ngendlela efaneleyo
umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sike samuzwa kunsukwana ezedluleyo sithi yena ukuwa kwedola leZimbabwe akutsho ukudilika komhlaba uthi uhulumende uphezu kokulungisisa umnotho kanti bona abezanu PF bathi intengo zikhwezwa ngabantu abazonda lelibandla abafuna linqotshwe kukhetho oluzayo
Iqiniso ukuthi kuwa kwedola leZimbabwe kwenza izinto zidule ngokuba izinto eziningi zivela ngaphandle ngakho nxa sezifika lapha zifika zibe phezulu nxa usuqathanisa lalokho ekade zikho khona kanti kukuswelakala kwemali le yangaphandle abasomabhizinisi bazibagcine besiyayithenga emgwaqweni khona lokho lakho njalo kuyenza ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu lokhu uvayisi umsekeli kamongameli akukhulumayo asiloqiniswa isikho abantu abahlangana lakho lapha phansi kanti ke lokho okunye okuthi osomabhizinisi ibabakhweza izinto ikucatsha ngomunwe nje izinto kazimanga kahle zomnotho kazimanga kahle zingalungiswe zomnotho akula muntu ongakhweza intengo ngendlela athanda ngakhona isimo yikuthi sibi kakhulu ezomnotho azisebenzi kahle i-foreign currency kayikho into eziningi kazimanga ngendlela ezifanele zime ngayo yikho lokho kwenza izinto zibe zikhwela ziya phezulu
umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association Ele Russia selethule umbiko ogcona elemelika lisithi yilo eliphathise ele Ukraine ekuhlaseleni elithi kwenziwe esigodlweni sikamongameli walo umnumzana Vladimir Putin izolo. Ele Russia lithi lebe kuyimizamo ye Ukraine lemelika yokubulala uPutin. Kodwa ele Russia alivezanga ubufakazi obukhomba konke lokhu. Ele Melika lamanye amazwe angentshonalanga athi ngamanga asebazwa ngele Russia ngoba selizibona linqotshwa empini yalo lele Ukraine. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi lokhu kuveza ukuba impi phakathi kweUkraine leRussia izaqhubeka okwesikhathi eside njalo iza kuba ilokhu iphambanisa iminotho yamazwe amaningi ikakhulu asathuthukayo awezwekazi leAfrika. Ele Melika lithi selisethesa izijeziso labo ababangela ukuqhubeka kwempi kwele Sudan njalo lithi lizasekela labo abafuna ukuthi kube lohulumende wesikhatshana ongayisuye webutho bese lincedisa ukulondoloza lohulumende. Ukulwisana phakathi kwebutho leSudan leqembu leRapid Support Forces okuluhlangothi njalo lwebutho kuqhubekile namuhla esigodlweni seSudan eKhartoum lanxa amacele omabili ebevumile ukuthi azabeka phansi izikhali okwamalanga ayisikhombisa kusukela namuhla. Sokubhubhe abantu abangamakhulu amahlanu lanhlanu 550 kwalimala inani elifika phose inkulungwane ezinhlanu 4900 selokhe limpi iqalise kumaviki asanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusaswe.
kuqathekile ukuba na lo mlamlankunzi ukuze abantu laba abalwayo bebonisane bekhulumisane bekhumisane umlotha kulalo oba okhangela inhlangothi zombili okhulumisana lenhlangothi zombili ubana zibeke izikhali phansi sokuqakathekile ikakhulu ukuthi African Union ibe khona khonapho izame konke okusemandleni ayo kubana ifezise udaba alolu sokuqakathekile ukubana iAfrican Union ibe khona kokuqala okwesibili le United Nations layo isekele khona lokhu isekele lesivumelano esiphakathi kwala mabandla ngamaqembu amabili alwayo
ukungenela kwamanye amazwe kulolu daba ukuthi laba abalwisayo bekhumisane umlotha ungathi kuyasebenza nazo
sesibonile kule United Nations Special Rapporteur kind Sudan sezamile ukukhuluma lo UN Secretary General sezamile ukukhuluma kodwa kebe kumqoka sibili ukuthi kube lenhlelo kumbe lohlelo lokuhlanganisa ibutho leSudan lalelo leSudan rapid air force ibabalwisanayo ngoba kuqathekile ukubana kuyo lomlamlankunzi uzabenza bathembani ngoba ukulwa lokhu kubangwa ukuthi abathembani kodwa nxa sikhangela nje imbali yezimpi kunzima vele ukulandelela i-ceasefire kebe kuqakathekile sibili ukuba lomlamlankunzi wokuqala lohlelo olucacayo oluthenjwa inhlangothi zombili ezibhuqanayo ngombono wami ngikubona njalo
impi yomdeni le eyande ukuqhubeka emazweni awe-Afrika ingenxatshelwa njani ukuthi ingabi iqhubeka ngoba siyabona lapha ukuthi abantu makhaza yibo abathwala amagabha avuzayo nanko phela sebedinga ukudla abanye bayabaleka besiya emazweni angomakhelwane afana labo-Chad.
Ye izimpi zikhona sibili Africa la Europe zikhona kade sinje sikhuluma nje kulombhuqazwe Ukraine kodwa kuse Africa lokhu lakho kunengi kebe ukuqakathekile ukuba na inhlanganiso ezijeneyo ze Africa zikukhangele khona lokuzihlanganisa abantu zenqabele impi ikakhulu iAfrican Union iECOWAS ngale West Africa iSADC.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa losithandekile emhlanga weStudio 7. Abantu abanengi bathi bamangaliswa yinotho kaMnumzana Simba Chikore lobe ngunkosikazi wakhe uBona Mugabe oyindodakazi kaMoyi Robert Mugabe. Bathi kuyamangalisa ukuba ababili laba balezindlu lamaplazi okufika phose amachumi amahlanu osokumele bekwabelane njengoba sebesehlukana. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kuzano PF kanye lonkosazana Ellen Shiriyedenga webandla le-CCC. Uchuma usungula lingxoxo.
Lokhu okukhulunywayo lapha akusiyo nto eZanu PF, ayisiyo property eZanu PF, yiproperty okuthiwa ngeyabo Bona nomkakhe uSimba. Ukuthi bakuthole njani sokumele kube yindaba engenelwa nguhulumende ngoba thina asingeke sakuvuma vele khona kwana ngoba sinje kuZanu PF silaba abantu abaningi including myself abadingayo amaplazi lawo esingakawatholi. Ukusuthola ubana imuli eyodwa sebele maplazi adlula 21 khonale kuba yinto engahlaliseki kuhle kakhulu njalo yinto ezidala ingxabano phambili laphana ngoba abantu abonakala esikhunje abantu laba babona bebekwenza bengaphansi kwemuli ekamuyi uformer president wethu ubaba uMgabe yena kasekho sehambile bona sebesele bodwa baza bezovikelwa ngubani ngoba lathi sizahamba sithi no lakuthatha ngabuloku lakuthatha njani kuphendukiseni ubuye ugabelwe abanye abantu so akulunganga ukuthi nxa ungumkhokheli uyenze khonoku esikubonayo ukuthi amase iworld ngendlela enjalo asiyo ndlela yezanu PF. Izanu PF ile code of conduct njengoba ngithilo esho ukuthi khona ungajontshela abantu njalo ngoba lobuntu obubonakalayo phakathi kwabantu ukuthi ngumkhokheli.
Yes, bese umama khonapho-ke ushiriye denga. Mama, ngena khonapho-ke uphendule ugolide ngamafutshane.
Into engiseyo ukuthi hhayi laba abezanu P.F. bayakubona khona lokho ukuthi kulokuqikezela okuthize. Thina nxa sikhangela into ade senzakala kule reform le eyenzakeleyo bekuthiwa umuntu oyi-one uphiwa one farm, one man one farm, but khathesi nxa uthiwa kulabantu abaphiwa abale 21 kutshengisani khona lokhu, ikakhulu nxa umuntu ade related to umuntu ade busa ilizwe. And khathesi sesiqathanisa nalokhu okwenzakalayo ukuthi kule ndaba le e-gold mafia ukuthi igolide kalihambanga kuse, usuzakhangela ukuthi indaba yangkhona ibamba umongameli welizwe iphinde ibambe nabantwana bakhe njalo. So yikho sibona ukuthi hayi into leyi isemfanana weza kwenziwe kwayenziwa ngumgabe nabantu abakhe, kumbe kwenziwa ngumnangagwa nabantu abakhe, kuyafanana. Ngoba thina njengesizwe sibona ukuthi laba abantu basebenzisa i-opportunity, kumbe singathi bathatha i-advantage ukuthi yibo ababusayo. So kuba lula kibo ukuthi bephongukuyiza benza lokho kuthiwa yi-commandeering, ukuthi bona bafuna lokhu abakufunayo bayakuthola.
Silise ngegolide khonapho. Golide lapho uyakhuluma lapho umama uthi phela nxa kunje kusho uthi phela lani lonke vele yafanana, kuvele inhlanzi ibola iqale khale. Ngena khonapho golide.
Isenzo somuntu asifakwa sibe yisenzo esenhlanganiso. Kunje nje kunje, so siyakwazi ubana kule mkulumo yokuthi bona umkhokheli wabo ukuthi busingale ubaba uChamisa wayevele esebenzelana labo abakomgabe ngale egushuko deli. Yani siyasezwa ukuthi ona amarole akhe yiwo ayithwala ama-products egushuko khona ngale, asikwazi okunye okuningi ababekwenza khona ngale. Kodwa-ke akusamelanga sithathe isenzo sakhe ubaba uChamisa esenza i-private business yakhe labakomgabe kube sesiba yinto ye-CCC. Omunye lo munye kumele afunde ukuthwala isiphambano sakhe lapho akhona, ngoba I'm sure i-business dealings zikababa uChamisa labakomgabe bekungelani lelo mzini i-CCC, njalo imali yakhona ibingayi ku-CCC ibisiya emuleni yakhe. Yiko engikushileyo lami ngathi kona bona laba nxa amaplazi wonkena lawana asemaplazi abhenefitha inhlanganiso ye-ZANU-PF, yinto esembuleni yakomgabe lakothi khole khona ngale. Yikho ngisithi khona mina there must be accountability. Umuntu nomuntu athole isiphambano sakhe nxa bekuhuquluzile khonoku kube yisibonakaliso bejeniswa njalo bekhathelwa kubiselwe ebantwini. Umhlaba kawusuwe ZANU-PF, umhlaba kawusuwe e-CCC, umhlaba ngowesizalwane sonke seZimbabwe. Wonke umuntu kelilungelo lobana athole umhlaba. Ngiyakhumbula ubaba uMsika, may his soul rest in peace, one day semzini wake mathi emhlophe esitshela khona izinto bafana lingaboyelela umhlaba lokusithi into zezanu, into zezanu izanu ngayela umhlaba, umhlaba ngowezimbabwe, ngowabantwana bezimbabwe. So asifuni umuntu obuya ahuquluze esebenzisa isikhundla lapha khona, kumbe into ezifana lazona lezo, ngoba akubenefithi iparty khona kwa.
Siyakuzwa kakhulu ugolide. Mama, ngena khonapho-ke ngamafutshane sibili.
Uqinisile ubaba uChuma nxa ethi abantu kabathwale iziphambano zabo, and yinto okumele kwenzakale. Kuyafana lendaba kababa uChamisa le ayikhulumayo ukuthi nxa kuyukuthi wayesebenzelana lo mgathi, sizibuze ukuthi icala langkhona lingaphi. Nxa ukuthi waphambanisa usebenza la kumbe kulokunye ababekwenza kungafanele, yindaba engajeziswa. Akufani lo daba lolo esikhuluma ngalo namuhla. Into esihluphayo and thina njengebandla lesizwe seZimbabwe sithola sikhuluma ukuthi kule ndaba ngesilungu esithi yi-party state conflation eyenzakala kuZANU-PF, ukuthi akusela kucathanisa in terms of ama-government programs lezinto ezebathi. Niyezwa i-government policy ikhulunywa eralini yeZANU-PF. So khathesi kule policy eye-one man one farm, kakuqale khona lapho, kaku-auditwe.
UNkosazana Ellen Shiriedenga ngowebandla le-CCC ubexoxa endawonye loMnumzana Joseph Chuma owezanu-PF. Abalandela ezombusazwe bathi ukulwisana phakathi webandla le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora lele-CCC elikaMnumzana Nelson Chamisa kulakho ukuphazamisa ukuba kube lohulumende othakazelelwa nguZulu. uGibbs Dube uyalandisa.
Amalunga amabandla lawa asanda kulwa okumangalisayo eChinoyi lapho kusele abanye belamanxeba bekubangwa iofisi iyayiphethwe libandla leMTC Alliance elake lakhokhelwa nguJamisa engakasunguli ibandla leCCC. Amalunga ebandla leCCC athi uMonzora ngumthengisi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uyakuphika lokhu.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe bakhohlwe ukuthi sikusona lesi simo esiyiso sona ngenxa yabantu abangontando kayiphikiswa, ngenxa yabantu abathatha uthando lwabantu ukuthandwa ngabantu basebekwenza njengempahla yokuthi benze umathanda ngezinto zabantu. Ibandla leMDC elabunjwa ngoba uThwangirayo Gibson sibandla labanye labunjwa phezu kwesisekelo sombuso esingathi iConstitution, kuhloswe ukuthi kutshintshwe isiko leZANU PF elokuthi abantu bayabeka khashana isisekelo sombuso baqalise ukuzenzela umathanda. Yikho esikubona kusenziwa ngabantu beCCC ibandla elijalele libuswa ngubaba uChamisa. Bayakwazi mhlophe ukuthi konke khonokhu nje abasulisa khona ama-ofisi, izimota, izimali kunye lamalungu ebudelela parliament babesulisa wona ngabantu be-MDC, zimpahla ze-MDC ezathengwa ngo-1999 ezinye 2000 lingakabi khona lona leli bandla elitsha le-CCC. So ibandla le-CCC lingaba le-harvest house njani? Yona yathengwa ngo-2000 bona bengakabi khona. Ubusubona nje ukuthi nxa sesikhuluma ukuthi hatshi lezi zinto ze-MDC sebejika bathu u-president we-MDC uMonzuru sebenzele izana. Bona kuyibo abalesiko leZanu, bona kuyibo abasebenza ngengqondo zeZanu ezokuthi umthetho uyabekwe eceleni abantu bazenzwele umathanda.
Udube uthi akuqedakali okwenzakala kubandla le-CCC.
Bona ebandleni labo khona ngale akula bukhokhelo obuyaziwayo ukuthi ngobani, singathi ngama-structures, le-constitution yakhona kayaziwa lokuthi ithini, ngoba kubusa umuntu oyedwa labangani bakhe mhlawumbe ababili uMahere maybe lo Chibaya lo mfana u-Ostalos, abanye bonke abalanto abangayitsho. Kusuka lapho sokubuya nje kulaba babe bathuma bebadakisa njengalaba kade bedakiwe bebuya ehofisini lethu le-Mashonaland Central. Asoze siyekele-ke thina ukuthi siqhubeke sivuselela ibandla lethu eselidilizwe ngabantu abalingqondwe njengayena leyo. Thina sakha ibandla lezombusazwe, kasakheli bani, kasakheli Monzoro upresident okhona, kasakheli upresident ozabuya, sakhela abantu beZimbabwe.
Kodwa umnumzana Prince Dube uSibanda omele iBinga North kudala lePhalamende uthi uMonzora ngumthengisi. USibanda uthi okwenziwa nguMonzora labanye bakhe kubisela muva amabandla aphikisayo.
UMonzora usebenzela iZANU PF, usebenzela uMnangagwa, isebenzisa uMnangagwa esigidini sikaMnangagwa, esigidini seZANU PF. Siyakwazi ukuthi noma ikhesi yena le ayihambise e-Constitutional Court, asokucabanga kwakhe ikhesi ayithunywa nguMnangagwa. Yikho akuphilelayo, yikho ukuphila kwakhe, akula lutholo kuyaziphikelayo. Nanaisayidingayo uMonzoro ukuthi athi kube ngenilanga nami eza kuba yilokho, ayisikho akudingayo ngokuthi amazimbabweni ngaleli langa kufuze itekiswe okunje. Yisigijini seZANU PF yisithunywa sikaMnangagwa.
Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uyakusekela lokhu. USibindi uthi kuningi okwenziwa nguMonzora okuveza ukuba udlelana lebandla leZANU PF.
Ebesekuqandeleke ukuthi nxa kulezinto abazaziyo ezaxabanisayo, kusho ukuthi lanxa bengamabandla athiyeneyo babizane bavunisane, yebo kambe siyakwazi ukuthi vele kule tension phakathi kwabo ngoba nisekwazi uMonzora.
Siyabonga Gibbs ku Live Talk lamhlanje sihluzeni bomama, siqhubeka sikhangela ukunanzwa kosuku lwentathelo izindaba olwe Press Freedom Day. Lapho ke sizabe sixoxa lentathelo izindaba ezesifazana. Kwanele mthakazi omuhle, njengokusho kwami lingayikatshana ke luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi owenu untungamili inkomo gombalume lakavuna mai nembeleko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.